So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 29 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo weze kuseni lamhlanje
alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngumnankakwa ngase zike zadumelana zadubulana so mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba umnankakwa uyakwazi sibili ukuthi kuyinokwenzakalayo enkambeni yakhe.
Idale lephalamende liyavulwa namuhla amalunga ebandla leMDC amanenge ecatshile ngoba edingwa ngamapolisa lamasotsha kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Amagqwetha azatshengisela esitaladeni seHarare namuhla esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamasotsha lamapolisa. Wona abulale abantu abalichumi lambili kunsukwana ezedluleyo njalo aqhubeka ehlukuluza uZulu.
Njengomongikazi lamhlanje ngifuna ukukhuthaza omama abazithweleyo ukuthi lapho umama esenanzelele ukuthi sezithwele into yokuqala esimkhuthaza yona ukuthi azobhalisa esibhedlela.
Inkuthazo ebalulekileyo yabezempilakahle kubomama abazithweleyo kumbe abasanda kubeletha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lephalamende liyavulwa namuhla amalunga ebandla leMDC amanenge ecatshile ngoba edingwa ngamasotsha lamapolisa kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe iZCTU kumavika amabili edluleyo. Ngokunjalo ibandla leli lithi kalilaqiniso lokuthi amalunga alo azahamba ephalamende namuhla. Amalunga MDC edale lephalamende abochiweyo agoqela umnumzana Amos Chibaya, umnumzana Settlement Chikwinya labanye. Abadingwayo bagoqela unkosazana Thabita Khumalo lonkosazana Joanna Mamombe. Banengi njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa ababaleke elizweni njengamalunga ebandla leMDC abadingwa ngamasotsha lamapolisa ngamehlo abomvu. Ukufuthelana khona kuya kuqhela elizweni phezu kokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha. Iningi selizibuza ukuthi kambe kuyophetha ngani. Udaba oluthukuthelise abantu abaningi ngolokubanjwa iganyavu kwabesifazana ngamasotsha endaweni ezitshiyeneyo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi kumele bonke abesifazana abadlwengulwa ngamasotsha la kumbe amapolisa bayemangala emapoliseni ukwenzela ukuthi bethole usizo. Uthi okwamanje kulodaba olunje olulodwa kuphela olwaziwayo njalo olusaphenywa echidungwiza. Unkosikazi Mtsangwa wengeze wathi abamangalayo bazavikelwa ngumthetho njalo baphathwe ngendlela elesithunzi kungatsha esitholakala enkambeni zonke zamapolisa ezama-victim friendly units ezikhokhelwa ngabesifazana. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esithi udangele ebona ividiyo yamasotsha ehlukuluza abantu ekhitshwe ngumsakazo weSky News. Uthe njalo uselaye amapolisa ukuthi abophe ipolisa lesotsha elikuvidiyo le. Ukuhlaziya indlela ibutho leZimbabwe elisebenza ngayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Max Mkandla owalwa kumpi enkululeko ekuviyo lezibra njalo owayelilunga lebutho lesizwe.
ma vote ka July lana mhla ka 1 August kwadujula abantu yakhala impopo kwaba lezindeke zaziphapha eHarare wabuye kulandula la esithena akakwazi ukuthi ngoba noba deploy leyo labo bona laba ka test futhi sokwenzakele futhi kwaba le involvement yamasotsha ngakwazi la kubona la ukuthi amasotsha lawa abakwenzile laba ngabangathi ngubani o deploy amasotsha ngo commander in chief wamasotsha so yena engatsheli izwe selizwe leli lamazwe wonke ukuthi kwenzakalani emasotsheni ngakwazi manje amasotsha nxa enjalo la ukuthi khona sokulamasotsha awangali amanye ngawangali akuthi ukuthi kasila amasotsha lapha sila group ngoba umthetho kawuvumeli lokhu ukuthi khona umungameli welizwe ekhupha umlomo njalo ukuthi khona akwazi ukuthi khona kulamasotsha ahambe tshaya abantu betshayiwe babonakala bayakhuluma pho uthatha nyathelo bani emasotsheni awaziyo yini ukuthi yiwa wakhe ukuthi bedinga la amanye amasotsha angawaziyo
lawo ke okuthiwa angabe atshontsha ama-uniform lezimota kungenzeka lokho
ye nxa kulamakhempu ama-group nothi army ku-one single command structure lokho kungenzeka ngoba uyabe ungawazi ukuthi ngawangapha kodwa akulamasotsha angena enkambeni kumba abantu abangena enkambeni bephume le moto inga-asayinwanga ukuthi iyangathi amasotha nxa ephuma enkambeni baya kuparade be-adreswa betshele i-purpose of deployment la kumele ukuthi befike bona bekwenze lezikhali ziyasayinelwa ukuthi ziseziphuma bazithethe ku-amari ziyangaphi zingaki zemnamba zembhobhu yangkhona izikhali zakhona nokuthi omunye lo munye ophuma laphana ophuma esayinile kusaziwa ukuthi bangobani bayangaphi so ukuthi kuphume izimota lezintege nemibhobhu kuphinde kuphendulwe futhi ngoba kasikeze ukuthi khona kukhona okucatshileyo okuthiwa khona ngakukho lathi besikudinga ezi-wovetrains ukuthi sikuzwisisise kumbe njengezakhamizi
ingxabangxoza le kodwa ingenzakala elizweni elinjengezimbabwe sikhangela indlela umbuso owathathwa ngayo kumongameli Mugabe
iqiniso elipheleleyo sibili alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngumnankagwa ngase zike zadumelana zadubulana so mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba umnankagwa uyakwazi sibili ukuthi kuyinokwenzakala enkambeni yakhe ngoba ngase ekhuphile amabutho sibili alwisana lalabo bantu so lokho ukuthi khona sithi thina suku-accept ukuthi khona ethi yena kakwazi kungenanyathelo elithathwayo sesibuyela futhi khona laphana entweni ka-August 1 ukuthi khona akwaziwa labo abantu abadubulayo ukuthi babe ngobani abe-opposition babedubulana hhayi lokho soze sikuthathe lokhu umnankagwa njengenkokheli yesizwe kaphuma egcekeni ethena wabadiploya sibili labo bantu i-command yi-one army commander uyi-one uvelario usibanda so-ke i-commander in chief yi-one
umnumzana Maxim Kandla walwa kumpi enkululeko ekuviyo lezipra njalo wayelilunga leZimbabwe National Army kusenjalo amagqwetha athi azatshengisela esitaladeni zeHarare namuhla esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamasotsha lamapholisa wona abulale abantu abalitshumi lambili kunsukwana ezedluleyo njalo aqhubeka ehlukuluza uZulu ukutshengisela lokhu kuqoqwe inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe njalo amagqwetha la azatshengisela esuka ehofisini yalinhlanganiso esiya enkantolo ye-High Court. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abahlanu isifuna imali engange-$800 ngenyanga eyokuthenga izinto ezimqoka empilweni ezibalisa ukudla lokuhlawulela irenti. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo okubangelwe kukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi okwengezelela udubo lwentengo yikuthi uZulu ikakhulu ohlala emalokitshini sokumele agade aye edolobheni ukuyathenga ukudla lokunye.
sikwayisa abathengi ukuthi umuntu ngayeza thatha iadvantage because nguye yedwa. Munanzelele nini umuntu lowana? Nxa into sezinormal, fundanini ukumboycotta umuntu lowana. Khathesi kuyayenza ukuthi bathenge kuye because abala choice. But as soon as abanye bonke sebebuya kupicture, abathengi should understand ukuthi umuntu lowo uyasiprovider iservice ngokuthi ufuna lathi siphile naye or umuntu lowo ufuna kuphela to take advantage of us to reap imali zethu. So abathengi siyabatshela ukuthi indaweni abaziwo khona nxa ukuthi sokulo one othengisayo ethengisa ngentengo iphezu kakhulu because uyabe ekwazi ukuthi nguye yedwa. By the time bezabathuba ethengisayo, that person should pay. Abamboycotte bethi wena lapha awusifuni.
Manje lona lelo inyathelo elathathwa nguhulumende ukubana athi yena abantu kumele bathengise ngentengo enje, kumbe wona amakhombi kuthiwe khona kumele libhadale imali enje kuphela. Ubona ungani khona lokhu kuphatha njani abathengi?
Inyathelo elathathwa ngohulumende ngase sikhangela nge-transport sector, into yokuqala bayi-introduce ama-conventional buses, ama-zupco njezupco okanye subcontract amanye amakhampani ukuthi bayincedise. Then amakhombi lawo because of that competition lawo bayaredusa i-price. But into yayenza kakhulu ukuthi uhulumente engenele, ifuel ingakakhweli yayihlupha ukuthola. And abamakhombi abaningi babesitshela ukuthi thina ifuel kathesi siyayithola ku-black market, and ku-black market siyayithola nge-$5 per liter, which means babethenga $25 for 5 liters. Yikho bathi bayakhweza intengo yabo from 50 cents to $1. Lathi sabona ukuthi petrol ingatholakali lona beyizuza ku-black market, kuhle bakhweze njalo ukuthi abantu bahambe. But i-price yasethwa ngukhulumende efuel while it is still too high kuma-ordinary consumers. But kulala abantu ababethenga ku-black market, i-price le is below what they were paying ku-black market. So nxa abamakhombi babekhweze intengo yabo bephega nge-price ye-black market, khathesi uhulumende sekhweza i-price ye-fuel. But iprice yakhona iphansi kwe-black market, kwakungelandingeko yokuthi abamakhombi labo bakhweze futhi iprice yabo. Unless nxa babesiqambela amanga in the beginning ukuthi bathenga ifuel ku-black market. But nxa uthi iqiniso babeyithola ku-black market ye-$5 a liter, iprice karhulumente, which is too expensive for ordinary consumers, but it's cheaper than i-$5 leyana yayithengwa ngayo ku-black market.
Ake sikhangele imali eliyalitshengisa ukuthi iyisilinganiso sebhasikithi elifunwa imuli yabantu abangu-5 seyimalini ngenyanga.
Imali le i-brand basket okwakhathesa angikabilelelelele actual finger, we are still working on it. But roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa-around $500 yona phana edlalela khona amamonthi amaningi, khathesi iyakwani futhi seyiqanswa kuba $700-$800. But angikabi le-actual figures khathesi, but sikhangelela $700-$800 khonapho.
Umnumzana Comfort Mochekeza ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebelelenda. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi abasolwa abayisithupha batholakale belecala lokuthisa ibhasi yeZupco kanye lemota yelunga lebandla leZANU-PF. Umnumzana Webster Shamu bagwetshelwe ukupika okweminyaka eyisithupha ngamunye. Abasolwa laba labo bangamalunga eZANU-PF. Iphephandaba le-Herald lona lithi kulezigebengu ezigqekeze zangena enkundleni zokuxhumana ezomdlali weZimbabwe odumileyo uKama Viliat, ezithi kumele azibhadale inkulungwane zamadola ezilitshumi nxa engafuni zichaye imfihlo yakhe eziyithole kuTwitter lakuFacebook. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sakazi ngiyabonga ukungena ohlelweni lakho ngalesikhathi. Ngisacela ukubingelela bonke nje abalaleli bohlelo lwakho. Sacela ukuphawula ngale ndaba yesimo sasekhaya. Isimo sasekhaya sibuhlunga kakhulu msakazi. Mawuthi yakhangelisisa kahle ubheka nje usuka le emuva la sisuka khona. Ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela e-right ezokwazi ukuthi mhlawumbe yenze ukuthi uZulu ukhangele phambili. Into yokuqala nje singakayi kude. Abadala labalele khona abobaba nabogogo nabokhulu balele kabuhlungu lababulawa kabuhlungu esikhathi segugurawunde abanakho ukuxola abanaxolo lela lizwe ngeke lize lilunge likhangele phambili mangabe ungazange kulungiswe lokho okuyikhona nje okwenza ukuthi isimo sibe nje. Isimo sinjena nje indaba yokuthi awukhangelisiswe kahle ukuthi balele kanjani abantu abadala. Abantu abadala balele kabuhlungu bakomplaina labo bakhona khona.
Mina ngumoyo ngisemawane le into eyenzakalayo lezo ngamasosha lamapolisa kathezi ayasidanisa kakhulu ngoba udlame soluwaphela kodwa bona lokhu beqhubeka bechana labantu but abantu balambile akula mali akula kudla akulani layo president usithulele zwi kakhulumile abantu okokuthi asisakwazi ukuthi kavele sokuhamba njani lawa amasosha ukuthi aluba uyabakhuza ukuthi no into le abayenzayo ayilunganga ebantwini ngoba bahlukuluza abantu abangelambhobho bona bedwele isikhali.
Igama ngengurabson mwale ngilapha eJohannesburg enohutu. Nithi mina amasosha lamaphoyisa asehlukumeza abantu kakhulu ngemva kwalento ebesenzeka udlakela lolo lube khona. Okungcono inhlanganiso zamazwe United Nations ingenelele eZimbabwe ngoba isimo sesinzithanda ukuba sibi kakhulu. Abantu bayahlukumezeka. Asazi kodwa kumbe United Nations izamanage ukuthi imise lolu hlupho solungenile. Hayi sasithokozisi lento eyenzeka eZimbabwe kwamanje. Isilihlazo elikhulu emhlaba wonke.
Salibonani emsakazweni Studio 7. Ibizo lami ngu-Reason Masiza Sibanda. Ngokudabuka ngidabuka eCholocho South ku-Village 15 kodwa ngikhuluma ngilapha eGoli. Into engikhathaza kakhulu yile into eyenziwa ngamasosha ukuhlukumezwa kwabantu behlukunyezwa ngamasosha lamapolisi. Kodwa isimanga engithanda ukuthi ngibe laso ngesokuthi umongameli Emerson Mnangagwa uthi yena leziphathimandla sikahulumende zithi bathi kababazi laba bantu abahlukumeza abantu kasomasosha kodwa babukeka bengayithukanga ngoba kangicabanga ukuthi uma ungabe uyisiphathimandla selizwe ungakukeka ungayithuki uma kuyikuthi kulabantu abagqoke iuniform yamasosha abaphethe imbobo labagqoke iuniform yamapolisa bephethe imbobo behlukumeza abantu bebabulala bebarepha ubukeke nje ukhuluma upholile uthi wena abantu labo gawubazi kathesi banike abantu inamba yokuthi mawuhlukunyeziwe uyichayele mawuyichayela uvele usuhlukunyeziwe sizobani ozaluthola ngoba abantu namhlanje bahlukunyeziwe kodwa akulasizwa abalutholayo uma kuyikuthi izigebengu ezizenza amasosha zibe ziphethe umbobho kodwa ziphakathi kwelizwe ziphethe ama-AK-47 indaba ugovernment uma eqinisa ukuthi kakwazi engadisploy amasosha amaningi display lamapolisa betargete labo bantu bebotshwe kumbe bebulawe ngoba babukeka bengabantu abavukela umbuso njengokutsho kukahulumende mayetyena akabazi kodwa ke indlela uhulumende wenza ngayo ulamanga izanu ivele iphila ngamanga.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika uthi usesethesa inkampani kahulumende weVenezuela elungisa amafutha ezimota izijeziso zenotho ezizayenqabela ukufinyelela inotho yayo eseMelika. Ugatsha olubona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo olwe-Center for Disease Control luthi inani labantwana besikolo abafela esikolo ngokudutyulwa liphezulu kakhulu eMelika. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bahlolwe izikhathi zonke lapho bezithwele lalapho sebebelethile ukuze bazivikele emikhuhlaneni engabahlasela ngenxa yokuzithwala kumbe ekukhululekeni. Kubika uBathabile Masuku.
Omama abazithweleyo labalensane bakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi lapho benanzelela ukuthi sebezithwele bagijimele kwabezempilakahle ukuze bayebhalisa bahlolwe kubonakale okungaba yingozi kibo ekukhulelweni kanye lempilakahle yokukhulwa komntwana esathwelwe ngunina lalapho esezwelwe. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi ukhuthaza ukuthi omama abazithweleyo baze esibhedlela ukwenzela ukuthi bahlolwe igcikwane le-HIV, imkhuhlane etholakala emacansini efana lengulamakhwa, OBP, leminye imkhuhlane ukuze bahlale bevikelekile lomntwana.
Njengomongikazi lamhlanje ngifuna ukukhuthaza omama abazithweleyo ukuthi lapho umama esenanzelele ukuthi sezithwele, into yokuqala esimkhuthaza yona yikuthi azobhalisa esibhedlela. Lokhu sikwenzela ukuthi sihlole igazi lakhe ukuthi mhlawumbe ngabe elegcikwane le-HIV, sihlole njalo amanzi angaphandle sikhangela umkhuhlane wesiki, sihlole i-BP, sihlole njalo ukuthi igazi lakhe lenela yini yena lomntwana. Nxa igazi lakhe lingeneli sizama upha amaphilisi ayiwo azangezelela igazi. Okunye esikhangeleleyo yikuthi uyabe eleminyaka emingaki, mhlawumbe ngabe emncane kakhulu kumbe emdala kakhulu, labo sokuzamele bakhangelwe ngendlela ehlukeneyo kakhulu kwenza ukuthi khona sikhangele impilakahle yakhe leyomntwana.
Umongikazi Dliwayo wengeze ethi umama ozutheleyo akumelanga anathe amaphilisi awathenga emavinkilini engawabhalelwanga ngudokotela.
Okunye umama nxa engawophi ukhululekile ukuthi khona angaya emacansini. Kodwa ke esingakukhuthaziyo kobomama yokuthi khona banathe amaphilisi abangaphiwanga esibhedlela ngoba angaba yingozi emntwaneni, njalo akumelanga banathe utshwala kumbe babheme igwaye. Lapho sebelethile, nxa ebelethe ngendlela eqondileyo, usengaqala imisebenzi ngekhaya elula ukwenzelwa ukuthi khona umzimba ubuyele esimweni sawo. Anathe amanzi amaningi ukuze abe lochako oluningi, njalo futhi kumele ahlale emunyisa umntwana zikhathi zonke.
Omunye njalo umongikazi Rebecca Madlela oyingcwethi wezokubelethisa omama uthi ukuyabhalisa ngokuphangisa kuphathisa omama ukuthi lalapho betholakale belegcikwane bathole ukuvikela ukuthelela umntwana.
Umama ozithweleyo kumele aphangise ukuhlolwa phakathi kwamaviki ayi 12 to 15 weeks, njalo kumele ahlole imkhuhlane enjenge HIV, imkhuhlane yegcikwane enjenge HIV, lemkhuhlane yamacansini enjenge siki.
Unkosikazi Nomqhele Ndlovu ongomunye wabazithweleyo uthi bayafundiswa emaklinika ukuthi baziphathe njani izinto ezinjengokudla okwakha umzimba njalo bakhuthazwa ukuthi bahlolwe igazi kusasemasinyane ukuze babonakale ukuthi abalamkhuhlane banathe amaphilisi awe iron.
Sifundiswa ukuba sidle ukudla kule balanced diet, especially iron le protein, lokuthi sinathe amanzi kakhulu njalo ukuze umntwana osesiswini akhule kuhle. Sifundiswa ukugqoka izigqoko ezingabambiyo ezingaminyezeliyo isisu amathenethi, njalo lokugqoka izicathulo eziflat amapatapata lamapumps lawo mama.
Inani labantwana abazalwa belegciwane le-HIV liyalisehla, njalo uhulumende sowafaka izinqumo zokutholisa lula abantu amaphilisi okwehlisa igciwane le-HIV emzimbeni eyama-ARV ikakhulu omama. Umama enganatha lawo maphilisi ezithwele ulakho ukungatheleli umntwana oyabe esevikelekile, kodwa ke nxa kungenzeka ukuthi umntwana azalwe elegciwane laye uhle aqale ukuphiwa imithi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane emzimbeni wakhe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hlabela kamnandi linsizwa isiqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Italele parlamente liyavulwa namuhla amalunga ebandla leMDC amanenge ecatshile ngoba edingwa ngamasotsha lamapolisa kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlame. Amagqwetha azatshengisela esitaladeni seHarare namhla emini eswela ukwephula kwamalungelo oluntu ngamasotsha lamapolisa. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-first 7. Kayehlukane lami owenu untungameli inkomo kasidibaneni kundaba sekuseni njalo kusasa ngo-first 6. Litshone kuhle.